Kona ke masika phezulu mhlawumbe singavuma ukuthi nguye othena usefuna ukuphuma esikhundleni uma sikha phezulu ngokubona kwami angiboni ukuthi uzisukele laphana uhadi wathi ngoba okokuqala wacala wenza i-press conference wadenaya mpela walandula wathi hayi mina ngiyazi lento elikhuluma ngayo lapha i-voice conning but ma usubheka ke muva ubona na usesiza ke manje uhadi I think sometimes abantu nje bathathwa kalula ukuthi you can say into ethize ngomoya ofanayo by the same breath ubuye kuthatha ukukhuluma indaba ehlukile sithi wena hayi sesisuka lokhu lalokwatha amaqhatha kwazala umshopo so angikholelwa mina ekuthini khona ibuhle bakhe bokuthi angenza kuhle lapha but kungenzeka ukuthi ukhona ovele bemthile umbambile kuthiwa bamjimbile masebenzisa iNdebele ingoda zisebenzile zambamba uthe yebona ukuthi awusebanjiwe unyawo wahle wavuma nje ukuthi hayi lapha sengibanjiwe waseposwa-ke ukuthi ayiphuma lapha esikhundleni ngoba vele ingoda lani bingeyakhe ifakelwe ukuthi ibambe yena kuza vela kusasa ukuthi waye khithiwe ukhithiwe ngokubona kwami angithi we can never be sure 100% but bona ukhishiwe sewakwazi kusasa ukuthi khiselweni vele kuyini okwenze wagcina kuthiwa mfakeleni itape laphana ukhumbula indaba kaphayasi Ncube iphosa ifane nje lale ukhona obemhlezi yokuthiwa ngesinye abantu abatsha abantu bemhlezi ibhobho
kuyezwakala uthi siphe umnumzana Chuma ithuba mnumzana Chuma
into engifuna ukuthi nasiyibuyelele bhegi ukuthi i-press conference ekababa uMohadi wokuqala wakhuluma ephuma egcekeni ukuthi hayi abantu ababangiqambela amanga lalapho eseresigna futhi ubuye lokhu ekhuluma amazwi afana nayo nalawo uthi hayi into le ilamanga phakathi ngiza kudingisisa ngizasebenzisa indlela esemthethweni ubana ngize ngifike phansi kwendaba le esiqolo kuleni sendaba ubana isuka ngaphi ivela nga kodwa ngenxa yokuhlonipha kwazi wathi kona ngesikhiwa angithiyi ngenxa ye-cowardice okuthiezintona angibanga ligwala ukuthi sengibalekela into le kodwa ngithiya ngoba ngihlonipha i-ofisi ekamongameli ngihloniphe le ofisi yona le bengiyo ekuba ngumsekeli wakhe pho-ke nxa njengoba ubona i-social media phela ingathi iyagangada isiphansi phezulu ngami sokuze kugcina kululazisa i-ofisi le enkulu eyomuntu lowo nguyo ongifake khona phana le yami nale isilulazekile pho-ke ukuthi ngibe ngumuntu ngikela ngime eceleni ngilwe impi yami ngingangcolisanga ini ama-ofisi lawa amabili engikhulume ngawo ngemuva la lokho mina ngiboneke ukuthi kona yibudoda esabugcina kudala yibudoda esibufunayo
baba Ndlovu ukubona njani ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umamukele ngaleyo indlela kusanda yenzakala khona
yikho phela njengoba umzukulu asilwi siyabonisana kodwa ikudlala idrama le ukuthi vele kuzayenzakala so then uzaresign usibe sibuyele futhi angithi uyamkhotha la YouTube wakhuluma wathi yena mnganjelwa amanga washo futhi wathi angiyi ndawo kodwa ngizaphuma kuphela usiya ngalo owangifakayo wamqama igama umongameli welizwe so ngezinye indlela siyabe sirongweni manje sesikhonkluda-ke ukuthi kusho lo obevele thena nguye kuphela onguye thena kuye ayiresigna ndoda abantu laba bayakhuluma phela esikubonayo ikubhubhudla kwamanzi phezulu yabona idata ma lihamba ubona nje izinto zisenzakala phezulu but esikwazi ukuthi deep down there khona okuningi okwenzakala but lapha sibona okungani ku-peaceful ingani kuyazwisiswana kuthiwa hhayi wenze kahle usuresignile kodwa eqinisweni hhayi noma zokuthiwa izani siyazi ukuthi omzukulu othuma bakhona le phakathi but hhayi siyabazi ukuthi ngabantu abakuthola kulula ukuthi bayenze something ngapha bakhuluma okungayisikho akaresignanga bengakakhulumi lo mongameli kuyabe kuyibuthutha bethu futhi sicalwana ukuthi waphonge uhlala ehofisini wavuke the wedding reason aw mongameli nasi resignation ngapha bakhulumile beyithu
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Juma
ngiyabonga mfowethu Gandhi well ama-conspiracy angakhulunywa abe maningi kodwa into ekhona sibili ukuthi ye obviously ubaba uMohadi njengomsekeli ekamongameli ebengeke wazishiya isikhundla bengakhulumisananga ukuthi hayi ndoda mina ngibona sokunje and andiyabona ukunye kwinto yathi uqala ubona kanti hayi isavunguzani nje siyadlula masinyane kodwa ubusuku ntona no kulokugadza imomentum sokufuna ukuze kulimaze lamaye amahofisi ngibona kanti yinto eyayenza waba lo mqondo wesithu ukuthi hayi bikela ke ngimeceleni kodwa njengoba emile eceleni siya nanti ume ehofisini ekuba ngumseli kamongameli welizwe kodwa ngapha ephathini uloke njani uloke khona pho ke nxa abantu besithi na kumbe mhlawumbe kumbe ulahla isiyombu yenziwe njani phela nxa ungumsekeli ngapha ephathini kuyafanana uloku lamandla sibili adlula ngoba yiyo phela leyo kuthiwa yi-ruling party yangkhona okutshengisela ukubona even kulomunye ongena labana uyabe uyezoripota ngaphi khonaphana ebephathini kwapha angithi so amandla ke abeloke khona isikhona sakhe uyabeloke laso akulokuningi aza kuluza and siyakwazi futhi lokuthi ona ama-packages ukuthi nxa ungumsekeli kamongameli uhamba lawo.